soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni ngithwakazi ngolwesihlanu mhlaka 27 kuNcwabakazi 2021 igama nguNtungami Linkomo nazi ezihamba phambili kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 ne-COVID-19 eZimbabwe izolo
kunxele vele ukuthi udaba lokugura undilu bandle zinduna
udaba lokuthi izinduna izo esezikhokhela imizamo yokuxazulula udaba lokugura undi luqhubeka lusehlukanisa uzulu ngemibono
udaba lwase Afghanistan luyahlupha beluzahlala luhlupha vele ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle
izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha 60 abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13 zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amabili 275 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe yi-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula amathathu 4356. Asebefunyenwe belayo bakhwele baya kunkulungwane ezilikhulu elilamatshumi edlula amabili lantathu 123,986. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu 31,273. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 26,070. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebegijimela kuzigidi ezimbili ezilengxenye 2,453,529. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina bona sebephezu kwesigidi esilengxenye 1,561,368. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokhela imizamo yokulungisisa udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uzulu ngemibono. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni owenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinduna zeMathebelelendi ngomgqibelo. Umnangagwa uthi izinduna yizo okumele ziphathe lumsebenzi ngoba yizo ezisebenza lozulu. Lanxa bekhona abavumelana laye abanye bathi lokho yikuphambanisa. Ibandla leMthwakazi Republic Party liyakusola kakhulu lokhu lisithi udaba lwegugurawundi kumele luphathwe yikhomishini eqotho ezimeleyo. Sixoxele umkhokeli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo.
Kunxele vele ukuthi udaba lokugura undilo banje zinduna. Okokuqala, sithi kathi induna zazenini ngodaba lokugura undi osokumele ukuthi kuthwe zikhulume ngalo kumbe kube yizo ezilulungisayo ngoba igugura undi iyenzakala ngo-83 kusiya ku-87. For all these years from 1987 kuzofika namhlanje, induna bezingaphi njalo bezithuleleni? Bezimelele ukuthi ziqale zibizwe nguye umbulali u-Emmerson Mnangagwa ukuthi beze bethi sebelulungisa udaba lolo. Njalo kanti ngakwelinye icele, induna zonke zakomthwakazi zingama-victims egugurawundi, zingama-survivors egugurawundi, ziluphatha njani lolu daba? Ngoba thina ngase sikhangele sokungani izinduna lezi ngabantu abaspecial okwathi kusenzakala igugurawundi bona babephila komunye umhlaba, yikho-ke sokumele ukuthi baluphathe. Kanti futhi ngakwelinye icele sithi thina akusizi ukuthi izinduna kuthiwe ziyaphatha udaba lwegugurawundi u-Emmerson Mnangagwa engavumanga ukuthi yena uyi-perpetrator, ungumbulali. Ngoba okokuqala, izinduna bekumele ziqale ziyintshele ukuthi kathi saye ebantwini sakhuluma ngegugurawundi bengama-victims and survivors. Who is the perpetrator? Kungakho-ke izinduna azilandlela ezingalubamba ngayo udaba lolu ngaphandle kokuthi okokuqala sibe le-Independent International Commission ezophenya itsho ukuthi izigangi, izikliwe ezabulala abantu yilaba, bese sikhuluma ngokuthi kabayethonisiswa bayebotshwa ngoba icala lenziwa.
Kodwa uMongameli Mnangagwa labanye abamsekelayo bathi kulungile ukuthi izinduna zihambe phambili ngoba yizo ezazi abantu bazo kanti yizo ezisebenza njalo lozulu.
U-Emmerson Mnangagwa kasicacele ukuthi nxa esithi induna yizo ezazi abantu bazo utshoni? Uzama ukusela ukuthi izinduna yizo ezazi abantu u-Emmerson Mnangagwa ababulala ngegugurawundi? Ngoba lapha asikhulumi ngabantu abaphilayo, sikhuluma ngabantu abafayo, more than 40,000 people abakuma-shallow graves, abasezintabeni, abasezimbalwini, abasezimgodini eBhalagwe emayini khona ngale. U-Emmerson Mnangagwa nxa enika induna imandate yokuthathi yizo ezazi abantu bazo, thina njenge-MRP sithi kehlukanise ngoba kulabantu ababulawayo abedlula 40,000, labantu abaphilayo abangama-survivors and victims of gugurawundi. So yena ukuthatha ngapho ukuthathe nena induna yizo ezazi abantu bazo? Abantu namhlanje sebengabezinduna ngenxa yokuthi wababulala kumbe wabulala abantu. Ngesikhathi bebabulala bona babesithi babulala abantu bakabani?
UMnumzana Mqondisi Moyo, ngomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Charamba. Kodwa ibandla leZANU-PF lona lithi kulungile okwenziwe nguMnangagwa. Ibandla leMDC Alliance liqina ngokuthi alisoze liguqule ibizo lalo lanxa ibandla leMDC lisithi lizosebenzisa leli bizo kukhetho oluzayo ngo-2023. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Glenn Mpani uphehlelo ludaba enkundleni yokuxhumana iTwitter izolo esithi ibizo elithi MDC kumele lilahlwe ngoba selingcolile. Umpani uthe kumele iMDC Alliance iziqoqe kutsha kumbe i-rebranding nesingisi ukhetho lungakafiki. Abanye abasekeli be-MDC Alliance bavumelane lalumbono, kodwa abanye bathe leli bandla kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
Engingakutho ngebizo ukuthi ngikhuluma angikhuluma ngizikhulumela ngingasikho ukuthi ngisikhulumi se-MDC kumbe yini, kodwa into engingayitsho ukuthi ibizo elephathi mina ngombono wami bona kuqakatheke ukuthi kumele itshintshwe ukuthi abantu abazavota bavote ababefuze bavotele MDC jwayele elisha elebe liphiwe ibandla, ngoba ungakhangela ukuthi into leyi vele yona i-MDCT indlela esebenzisana layo nalaba abayibabusayo abezanu-PF balakho ukuthi kulokunye ukucashile abangakwenza ukuthi zokusika ngesikhathi sokuthi kuyevota bagcine benyamalelisa igama ibizo leli elithi MDC Alliance. Kube nzima ebantwini ukuthi sokusika isikhathi esingenganani babekwanisa ukuthi babambe amazwi or babambe indlela ibizo elithi labesengiyo selifuna ukuthi i-MDC Alliance ivotelwe kiyo, ngoba imizamo vele eminingi yenziwa ezanu-PF ukuthi iphambanise yonke into kusikhangelela ukhetho lunesidabesikile oluka-2023. So abakhokheli bebandla le-MDC Alliance kuyisikhathi esihle esisesekhona kusesikhathi ukuthi bakhangelise idaba lwebizo ukuthi lunxaku ngokuthi kungaba le nto yangaphambaniseka sekusiya emaphethelweni sokusufuze ukuthi kuye emncintisanweni lowu okhethweni oluzayo 2023 into ezahlukuluza or ezahlupha abalandeli be-MDC Alliance ukuthi bavote besenza bevote kanjani, ngoba vele ungathi wakhangela ibizo le-MDC Alliance i-MDC TK ekhokhelwa ngumonzora bavele balokuningi abalesifisa ukuthi bakwenze.
Lona ibizo ngokubona kwakho lingaba lokwenza na ukuthi abantu bavotele ibandla?
Engingakutsho ngokuthi ibizo liqakathekile kakhulu njengomuntu oseke wancintisa la emkhethweni lwelizwe leZimbabwe. Abantu abaningi nxa bevota esingakutsho ukuthi bavota bebambene bebuthene bavotela into enye ibandla linye. Ungakhangela esingakutsho ngesikhiwa ukuthi i-mob psychology yesebenzayo ukuthi nxa abantu besiyavota bavele batshenta hhayi iZANU-PF siyivoteni siyavotela i-MDC Alliance. Nxa indawo ingalungiswanga kuhle ilakho ukuthi kube lempambaniseko enkulu ekuvoteni ngoba njalo laba abantu babe-MDC Alliance benza ngebizo labo manje ngendlela yokuthi yona vele iZANU-PF idlelana le-MDC le yabomonzora, okuyukuthi baze bale ndlela abangayenzi ba kathi sibona ukuthi bakwanisa ukuthi bagcine betshintshile ngendlela abantu ababevote bevotele i-MDC Alliance baphuma sebangabantu bangandipha ngaphansi kwe-MDC ethi. So ibizo lona ngokwalo liqakatheke kakhulu kubantu abavotayo elizweni lakithi, ngoba kabavoteli ukukhalipha komuntu or ukusebenza nzima komuntu, kodwa bavota besithi bavota leli bandla kawani bame nje wandawo.
Umnumzana Josephat Mzacangulube uphatheke kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Amabandla ezombusazwe asekhuthaze uhulumende ukuthi asebenzise kuhle imali asanda kuyiphiwa inhlanganiso ye-International Monetary Fund efika phose ku-$1 billion. Ibandla le-MDC Alliance lithi kumele abantu baziswe ukuthi isetshenziswe njani limali ukuze kwenqatshelwe inkohlakalo. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fazai Maere wethu le umbiko izolo esithi kuminyaka edluleyo eleZimbabwe lithole imali efanayo kwa-IMF kodwa yachaphaswa. Ibandla le-MDCT lalo lithi limali kumele isetshenziswe kuhle. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulima, ezokuhiqiza impahla, ezemfundo kanye lezempilakahle. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Esiyethemba ngakho ukuthi uParliamente uzancedisa ukuthi sibone ukuthi imali lezi zihamba kanjani, ngoba nxa sikhangele uhulumende wethu uyasebenzisa izimali ebuye acele uParliamente ukuthi amubhayile out. So ngilethembele ukuthi izimali lezi uParliamente uzathi yena uyafuna ukuthi azibone ukuthi zizasebenza kanjani, ezingakasebenzi atsho ukuthi uhulumente uzasebenzisa ebuye uParliamente for bathi condonation ukuthi sasebenzisa imali lesi sicela usizo, sicela uzwelo. Angiboni ukuthi amabandla lawo aqomile ukuthi bangukuthi uhulumende abe accountable, kumbe uhulumende asitshele ukuthi uhamba kanjani. Bafuze ukutshengisa amandla abo uParliamente, njalo njengoba bengela 2/3 majority uhulumende wezano uzenza santando. Ngokubona kwami imali le ingaphela yonke nxa kuyukuthi abantu makhaza abangumbuyela kumbe ababuzi ukuthi uhamba kanjani, ngoba iParliamente bona njengani ayisela mandla ukuthi ibuze ukuthi uhamba kanjani.
Imali eningi kakhulu le ukuthi ingaletha umahluko elizweni nxa kuyukuthi isetshenziswe kuhle.
Ingaletha umahluko sibili, incedise ukuthi singakhali ngenxa ye-corona ukuthi ingaletha umahluko. Kodwa ngokubona kwami imali le izaphelela emoyeni, sihle sikhulume ngayo njengemali eyamadayimondi.
Ibandla le-MDC Alliance lithi ayisikho kwakuqala ukuthi uhulumende emukelele imali njalo kayisebenzisanga kuhle.
Kodwa ibandla lelo phela leuParliamente nxa sikhangele izimali ezinjengalezi eziningi kumele iParliamente ukhangelise. Ibandla le-MDC Alliance labanye amabandla akhona uParliamente sithembele ukuthi njengoba bemelela abantu kuma-constituents abo kumele bekhulume kumbe kumele bebuze uParliamente. Kodwa siyabona ukuthi amandla lawo nxa sewungena uParliamente ngesinye isikhathi kawabuzi imibuzo okumele bayibuze ukuthi izimali zihamba kanjani. So izano icina isenza sandana.
Umnumzana Masimba kuchera uhlaziya ezenotho. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day lithi ikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ovimba ukhetho lwamabhayi elections. Inkundla yesayithi ithi umphathintambo wezomvikela unkosikazi oPamuchinguri Kashiri usethembise ukudingisisa ukuthi kungani uhulumende wala ukupha owalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Sokwa kubaNdlovu inhlonipho yeqhawe lesizwe. Iphephandaba leChronicle lithi izikolo zona ezivulwa ngomvulo ozayo zizavalwa mhlaka 17 ngompalakansi, njalo zivulwe ngomnyaka ozayo mhla ziku-11 ngoZibandlela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 ku-Studio 7 ku-Studio 7. Salibonani, salibonani lonke, ngibingelele bonke abantu abalaleli balomsakazo, abasakazi balomsakazo. Sithi vukani, liyaphila na? Hayi, thina siyaphila. Ukhuluma ngoLeya kuzuzaphi konke esitolo. Hey, ilanga litshona lendaba liphume nendaba. Hayi, siyamuzwa laphana noma bathi ngoGeorge Chiramba kumbe uGeorge Maramba kankwazi igama lankhona liyanyalela nilalalukuphuma emlonyeni wami, kodwa kuduzane nakhonapho azitha uGeorge Maramba something like that. Laphana kukuthi uthuka ipresident yeZambia mhlawumbe opposition party ewinileyo esi ruling party now. Uyazothi kwesinsikhathi libokeli nake kulabanye abantu othi ma ungabucoxa naye usithi yazi ngifuna ukuthenga imoto yakutshele ngokufa kwemoto ukuthi yazi imoto ilenkinga ezingakhi ifa kanje kanje lwalo umuntu uyabe zama ukukudonga umqondo ukuthi wena le nto oyicabangayo ungayenzi. So uGeorge Chiramba lo kumbe uGeorge Maramba lo abantu abamnake bengimnake bengamnaki futhi ngoba is trying to destroy imqondo yabantu. Okokuthi mayesithi yena ama-opposition party noma engawina kodwa kangakho ibuse kutshoni lokhana kutsho ukuthi yindlela yokudestroya imqondo yabantu ukuthi abantu begive up bengavoti bezela ukuthi hayi noma singavota vela nke siwina nke silizwe leli. Yazi lwa muntu udinga i-attention but ngoba ukuthi i-attention uzayithola kuzani kuphela. Abantu abafanelanga bemnake
viva marapi viva viva mkondisi viva siyakubonga mfoka moyo wena ongasayitiye uphephethi sinkwa wena ongachayinja ufihle umphimi ngithi amavuko basakazi ba Studio 7 ngilibingelela kanye labalaleli kanye labalandeli be-RP ngithi ngezindawo endawo 2023 sefikile asizameni lathi sisemazweni asizameni sibile ukuthi silungiselele ukuyebhalisa ukuthi kuyevotwa sifakeni i-MRP maybe imathelela ingakhona ukuthi kube lo utshintsho nya singakhaleli nje ukuthi kumbe kuthiwa sibambane lapho MDC siyekhuphizana sikhuphizane hayi khuphizane nje apho kuthiwa MDC ikhona osekwenzayo ekwenzayo okungenziwa izana abe sithi hayi siyayikhupha siyabambana siyakhuphisana ngoba still i-MDC Alliance iyafanana iyafanana abalandeli be-MDC Alliance bathi yeyi abantu be-MRP balo badlululo yeyi ababuye lapha kanti bona badabukene phakathi umonzora sebeyele waye bengaqali babize umonzora babuye bahlangane lathi sikho singahlangana lapho yeyi abantu be-MRP yeyi baletayibhali kuyini abangakuboniwe iziphofu nxa kuthi bona bayadla we-MDC kabadle bathule ebasekele thi hawu mandebele liloyo ngubani kanti sazosokola le
ayayayaya sesichile 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 ngomnotho eZimbabwe asazi ukuthi bakithi kuzalunga kutheni siyahlupheka kwamanye amazwe abasiboni abasiboni mina umadawo odabuka elupane.
Siyabonga, siyabonga, mthokazi omuhle. Liyaphila kumagumamane omhlaba, hayi siyabonga ukugcinwa inkosi. Walokhu sisahlaba abanye lokhu behlaba manje sinabokhulu phela lebathwale behambe behlabe bevikele njalo. Kodwa mask up madoda yithi, into le ikhona really. Kuyafiwa COVID-19, izandla sigezwe sanitizer, ngesepa geza khulu, uhlale ekhaya ungathandi ukuchapa-champa. Siyabonga, ngithi ngizwe ngilibunge. Isa likhona yini kaya magumbini amane omhlaba lapana ematupos ingwenya ikhona yini umaziwa ukhona yini lapana ekezi seqe sizofika lapho edaluka tandazani malume zasitovile ekophulula usobhu wami uNdlovu ukhona sibhedelo kansili wethu bonke nje abahlali bika-COVID-19 ngiyalithanda liyaphila kodwa ngizwa abantu babaza inhlelo zethu zinhle aziqhubeke zinjalo bakithi likhuluma iqiniso sonke isikhathi lisitshela ngokwenzakala ezindaweni nezindaweni. Ngiyabonga uMorvin Ngwenya edaluka
salibonani ku-Studio 7 okhulumayo ubodlulumayo engicelayo nje ukuthi ne le into yegugurawunde thina abantu bakamthwakazi asiyivumi ukuthi kuzakhulunywa lezinduna. Ekuqaleni induna lezo makusibulawa zazikuphi? Ngoba induna lezo ezinye zakhona zabaleka. So zona lezi nduna ezibizwayo induna ezazikhona masibulawa o induna zasezano lezi ezikhitshwe izano ukuthi ziyosibusa o kanjani? Ngoba namanje lezo nduna azikwazi ukukhuluma nathi zingasizobabulali. Futhi kuma ukuthi zingababulali lezo nduna sizazibona zikhuluma nathi. Uma zingasizobabulali angeke zikwazi ukukhuluma nathi lezo nduna.
Labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo ne WhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-AFP ithi kufe abantu abedlula amakhulu amabili 210 esigabeni se-Oromia kwele Ethiopia ngeviki edluleyo kudlakela lokulwisana ngemihlobo. Umsakazo we-Voice of America wona ubika ukuthi inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ukumemetheka kwe-COVID-19 kukhanya sokude da ezwekazi le-Afrika. Singene kudaba lwe-Melika. Izikliwi zeqembu le-ISIS zidubule amabhomba kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amachumi ayisithupha abagoqela amabutho eMelika alichumi lantathu 13. Isigodlo sebutho eMelika iPentagon siveze njalo ukuthi kulimale amasotsha aleli lizwe alichumi lanhlanu. Abe-ISIS laba badubule amabhomba lawa phandle kwegceke lendizamtshina edolobheni leKabul lapho okuxokozela khona amabutho eMelika ezama ukuhlenga inkulungwane zezizalwane zeMelika leze-Afghanistan ezizama ukuphuma kulelo lizwe zibalekela iqembu leTaliban lona elisanda kugenqula uhulumente. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden wethule amazwi ngemva kwesehlakalo lesi ekhalela imuli zababhubhileyo. Uthembise ukuthi iMelika izazidinga izikliwi ze-ISIS ezenze isigalesi zijeziswe. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Udaba lwase-Afghanistan luyahlupha beluzahlala luhlupha vele, ayizange yalungiseka ilungiswa ngabantu bangaphandle. Ngakho-ke khona lokho kwe-ISIS lokwabo-Taliban kuzahlala kuhlupha kusiya phambili. Imelika yayingasoze ikulungisa ikuqede du. Kubuhlungu-ke ukuthi kufe abantu abaningi kangaka besifa empini esiqhubeke iminyaka leminyaka kusuka khona lemuva ngabo-70s, 80s, 90s kuze kufike namhlanje. Ngokuba siyakhumbula ukuthi i-Afghanistan ayizange yaba lokuthula kusuka ngaleso sikhathi. Ngakho-ke kakumangalisi ukuthi ubone i-ISIL ibhomba, ngoba i-ISIL ilwa le-Taliban, i-Taliban kayifuni njalo i-ISIL. Kanti-ke i-ISIL ithethe i-advantage yokuthi abemelika nampa sebephuma sibavimbezele bendawonye sitshaye babe banengi. Sokuzabafosa ukuthi babuyele empini kumbe bahambe kuphela bengazange benza lutho ukulwa le-ISIL yona leyo ebahlaselayo.
Ukufa kwamabutho eMelika lokhu kuthiya umongameli Biden ekusimobani njengoba abantu abaningi bebevele bemsola kakhulu ngendlela aphathe ngayo lolu daba?
Okwenzeke e-Afghanistan kuza kwenza ukuthi umnumzana uBiden abe labaningi abamsola kakhulu. Besithi bona ukuphuma khona lokhuyana okubange ukuminyana isixhobexhobe esisibona e-airport kwenze ukuba amasotsha eMelika lezakhamizi zeMelika labanye njalo abavela kwamanye amazwe babe yi-easy target. Ngokuba vele ama-terrorists nxa sekunjalo bekulula nje ukuthi badlule ezindleleni, ngoba kusela umuntu osetsha, kula muntu owenzani kakhulu ngaphandle. Ngakho-ke bekulula ukuthi kulala bantu-ke. Uzasolwa kakhulu ukuthi ngabe lolu daba aluzange lwabanjwa ngale ndlela edala isixhobexhobe lesiyana okuminyana lokuyana e-airport. Lokhu bekungasoze kwenzeka. Kanti-ke lapho abamvikelayo bazathi vele abekungela nto engenziwa, sekumele kuphunywe koniwe yi-government ye-Afghanistan. Kodwa-ke umbeka esibangeni esibi sokusolwa kakhulu. Uzasolwa, solwa, solwa, solwe kuze kube ninanini, ikakhulu kuzona lezi nsuku kuze kube le nguquko esimeni sona lesiyana esisibone e-airport.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ezekuseni ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 18 nge-COVID-19 yeZimbabwe izolo. Udaba lokuthi izinduna yizo esezikhokela imizamo yokuxazulula udaba lwegugurawundi luqhubeka lusehlukanisa uzulu. Izikliwi ze-ISIS zidubule amabhomba egcekeni lendizamtshina kwele Afghanistan izolo zabulala abantu abedlula amatshumi ayisithupha abagoqela amabutho emelika alitshumi lantathu 13. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.